ngokusile dolobho lakobulawayo iqale uhlelo lokukhupha impompi lenjini esezigugile esitishini sokuhlambulula amanzi esecriterion water treatment plant ebesesiphambanisa ukudonswa kwamanzi esuka emadamu akobulawayo esiya kuzakhamizi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngohlelo lolu.
Idolobho lakobulawayo lilungisa i-Criterion Water Treatment Plant lapho esigezisa khona amanzi evela amadamu. I-reservoir leyi izaba lomsebenzi omkhulu esikhangele ukuthi kuzaqala ngolwesibili mhlaka 2 July 2019 kuze kuyofika ngomgqibelo mhlaka 6 July 2019. Lokhu kusho ukuthi asizoze sibe namanzi edorobheni ezindlini. Cela izakhamizi yanelise ukufaka amanzi abazawasebenzisa ngalesi sikhathi njalo sisebenzise amanzi ngonanzelelo.
Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kwelakusasa eye-Future Water Action Committee ukhansila ka-Ward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo uqale ngokuxolisa.
Okwamanzi siyaxolisa kakhulu kuzakhamizi ngoba silungiselela ikusasa kabulawayo. Sikulungiswa kutshintshwa ama-motors lezinjini lama-valves okwenza ngoba ama-valves izinto ezikhona laphana lokhu ezafakwa ngesikhathi sikaSmith. So kuba lohlupho oluningi ukuthi mbijana zabe sesivalile sithi siyalungisa. So siphakathi kohlelo lokuthi siyalungisisa ezinjini zethu sifaka izinto ezinja lama-pipes amatsha ukwenzela ukuthi ubulawayo athole kuhle amanzi. Lolo luhlelo oluthethe imali ephezulu sibili kodwa sihlanganele e-SDB ephathini lobulawayo kubiza almost 37 million.
Ukhansela ka-Ward 26 uMnumzana Nomenhlabano uthi uhlelo luhamba kuhle njalo ludinga usekelo lukaZulu.
Kukhanya uhlelo lolu luhamba kuhle kodwa ludinga ukuthi uZulu ebekezele imizamo ezibanywa yikhansela yakobulawayo ukuthi udubo lolu lube once and for all.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Albert Ndlovu uthi kuhle okwenziwa yikhansili uma kungathuthukisa ukutholiswa amanzi edolobheni.
Ngendaba yamanzi lesi sesesiphezu kwayo leyothana nazavalwana susa namhlanje kuke siya nge-Saturday. Kukahle kodwa kubi ngaphandle nxa kuyikuthi amanzi indaba le abakhuluma ngayo ukuthi balungisa ama-valve asefile aphongufa nje olwesi-Saturday. Siyakuthakazelela ngoba kuzatshengisela ukubana amanzi azabale kuzaba le-frequent supply yamanzi. Ngaphandle nxa kungokunye kule imotivashi. Kodwa ke mina ngokubona kwami nxa kuyikuthi balungisa ama-valve kuyasotshengisela ukuthi amanzi azaba khona okwama-days wonke esizabe siwafuna.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iqhuba uhlelo olunesihloko esithi Bulawayo Water and Sewerage Services Improvement Project olusekelwa ngoncedo lwemali evela ebhanga le-Africa Development Bank olujonge ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo emizameni yokuthuthukisa ezempilakahle. Kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, ikhansili ilakho ukuvala amanzi mahlayana ilungisa impompi zamanzi lezi kuthi esitishini samanzi ese-Criterion Water Treatment Plant yikho lapho okunomsebenzi omkhulu kulandela esemagwegwe waterworks njalo ukuvalwa kwamanzi okwamalanga amabili kuyakhuphuka kuye emalangeni amahlanu kuze kufike umgqibelo. Ngimela iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.